siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami osithandekile emhlanga lamuhla sicubungula eziphathelane lodlakela kwezombusazwe
kama nami uJasmine Jofa MP owakobulawayo mina ngatshaywa insiza siyakhuthaza abanye ngokukhampena afike la emzini wecandidate u-Augustine Gumede mina njalo ngangitshe ngumuntu oyedwa baqonda ukungifakela abantu abangu-4 omama ababili labo baba ababili obesithi uthe ngu-MP wangaphi ngibatshele bangitshaye kunjalo bathi honorable batshaye bathi uleqiniso yini ukuthi support i-Triple C ngithi ye batshaye uleqiniso yini ukuthi uthengisa iZimbabwe emini engaka ngithi kanti vumelani ukuthi Augustine Gumede ahambe e-nomination court afake ibizo lakhe anti lalamukela ibizo lakhe ngibuza khonokho sibili bengitshaya ngingakhali kodwa bengitshaya ngogodo omunye waze wangikhaba okuthiwa yikarati ebusweni la yikho labona ngivuvukile ebusweni la methi esiba mnyama kwabuya omunye wethu owayedrive imoto okuthiwa ngubheki nguyo engangena emoteni yakhe silandelana le moto yamapholisa sisiya esibhedlela saphiwa omunye nomunye amaphilisi amabili awamapha nabi ukhansila umathuthu wetshaya ekhanda bamnika amabili
ubona ingani ukutshaywa kwakho kulokwenza yini lokuba ngowesifazane
omama labo ababekhona abanjengabo Gladys Moyo nabanye izalukazi ezakhitshwa amablawuzi bethi omama behamba amavele phandle babetshaya ye wonke umuntu kodwa njengomama mina mbona ukuthi omama batshaywa mo mina ngabona ngani ngahle ngathagethwa
saxoxa njalo lo mgcinisihlalo webandla lezanu PF emathebeleleni South khona ngapho mnumzana Ngqobizitha Mangaliso Ndlovu wathi yena uyasola ukuthi kungani imfanekiso itshengisa abesifazana labo sebekhonyuliwe izigqoko kungani ingekho ebatshengisa bekhutshwa lezi zigqoko
okwenzakalayo abantu laba basithathela amafoni sikhitshwa amalobuzeni ama-top law irigalia kwaye kungala mafoni ngamafoni ayefihliwe esawawubonayo after sebephumile asinceda kakhulu amafoni analawo vele kwaye kuzahlala amalanga kungala muntu kungala pholisa elaziyo ukuthi sesitshayile
njengomuntu omela abantu ubona ingani kuyabuyisela abesifazane imuva ukuthi baphatheke kwezombu sasa
mina ngokwami soze ngibuyele emuva ngeze ubuhlungu kakhulu li-interviewer ubaba wezanu ubelieve kawule yazi ubaba lwana nyamhlonipha nyamazi kakhulu cabanga ukuthi njengomuntu ongaze wayezabuya ezobona ukuthi shuwa uThofa njengendlela ambiza ngayo utshayiwe yini kodwa ngokuthi ufuna ukuthi azwakale ukuthi ungumuntu wezanu ube ebekhuluma ekhuluma into eyidoti soyinje uhlungu kakhulu ngakhuluma njalo omunye embuzo ngathi angazi ukuthi ngizakhuluma njani ngizakhuthaza njani omama ukuthi hhayi i-politics lathi bomama kumele singene sisizimele kodwa sebebona utshaywa kangaka ungakwanisela kubisela bona omama labo kumele betrainwa benze i-self defence of some kind lenye into eqakathekileyo engingazanga ngiyikhulume i-gender commission babuya esibhedlela kodwa angizwanga enyuzini angibonanga i-statement so kutho ukuthi konke lokho kukhona ama-commissions ama-ministries vele kabameli bantu ngodoli abadonswayo abatshelwe bokukhuluma nini balandani esibhedlela
uxhaso olwavela kunhlanganiso ezizimeleyo lezilwela amalungelo abesifazane le parliament ebhilithane yakhuluma ngakho yakubetha langebizo kuyanceda yini lokho kuloseke
lokho kuyathokozisa bakhona abanye abathumezela ama-message abanjenge-wild abanjenge-women's coalition ithumezela ngikhulumela ama-flowers ona senza ukuthi ayikatch up kathesi inkinga engakwanisi ukubamba ifoni njengoba sinamkhoka labanye ababuyayo esibhedlela. Ngiyabonga kakhulu, yinto efunakalayo naleyo ngokuthi angabali okuningi. Kathesi ngabamba ifoni ngiyabamba for few minutes, kumele ngiyijeke kathesi ngikhuluma kanje, so iphezulu kwephisi isandla lokho sibuhlungu.
Lowo ngunkosikazi Jasmine Tofa, ilunga ledale lephalamende ekubandla le-Citizens Coalition for Change, esixoxelaye ekobulawayo. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo kuhlelo oluphathelane labesifazane. Lilami uSithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington DC.